Uthema ngomunye wabaqeqetshi abasebenza labasakhulayo abeqembu lebulayo sithi njalo uthi kungumsebenzi ongekho lula uqeqetshi abadlali abasafunda ukudlala ibhola.
Ah, khona ku difficult but njengabantu bebhola anti sisadlula kulezo stage anti khona kunzima but as we go abafana they will understand.
Ngesikhathi esadlala umdlalo wenguqu uthema ubevala ndawonye lemvimbi ezivalisa umkhuphali Masuku uDavid Mkandawire kanye loHerbert Dick njalo bebengabadlali abesatshwa kakhulu ngabagadli ngoba bebefaka unyawo bengalukhiphi. Uthema uthi sekulehlekana nje labadlali abasakhulayo abatshengisa ukuba bengadlala ngokuzimisela njengalokhu bona ababekwenza.
Bona basasekhona but sebebalutshwana but nge-encouragement esiyabe sibanika yona. I think siyakwazi ukuthi sibagrume bebekho.
Uchitema usebenza ndawonye loBruce Chuma kanye loGift Lunga Junior kuqembu lebulawayo City abakhangele abadlali abaleminyaka engaphansi kwe-10 lantathu abadlala kuZimbabwe Football Association Bulawayo Province Junior League kanye leqembu labasakhulayo elidlala kuZifa Bulawayo Province Division 2. UChuma uthi basebenza kuhle kakhulu Chitema.
Kulula ukusebenza labantu ababelizisa elikhuluma ilanguage yebhola terms of ukuthi nxa ekhuluma yabe understand ukuthi lento eyikhuluma le into engayo lami ngandlala sasikhuluma so endithi ku-easy ku-relating i-message very fast kuma-players.
Uchitema uqale ukudlala ibhola edlalela iqembu lebulawa Wanderers uphinde njalo wadlalela iqembu leMthala wasesiyadlalela iqembu leAmazulu lapho aphakamise khona isicoco seleague ngomnyaka ka-2003. Ngemva kokuchabalala kweqembu leAmazulu uchitema udlalela iqembu leMonomthapa lapho lakho aphakamise khona isicoco seleague ngomnyaka ka-2008. Ngakathathi umhlalaphansi uchitema udlalela amaqembu abalisa eZimbabwe Saints kanye lamaqembu asedolobheni leBitebridge athi leBotha Strikers kanye leTown United. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo ngingu Joseph Njanji.